Siyalamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhla ka 13 Mbimbitho 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza siseWashington DC. Alingali tshona njani zulukandaba mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu igama lami nguChris Gande endabeni zethu lamhlanje.
Leli khehla lidlala ngabantu baseZimbabwe. Akekho ongakwazi ukuthi ukuba kwakhe sembusweni akusiyontambi yabantu. Akekho laphana ngenxa yokuthi uvotelwe. Ulaphana ngenxa yokuthi uyisigila mkhuba esisebenzise ubuqilo obuningi ukuthi
amabandla aphikisayo asola amazwi kamongameli Mugabe othi abantu beZimbabwe basuthisekile ngombuso wakhe njalo kabafuni ukuthi asuke esikhundleni.
Sithi ngakhulu kule nto enjalo eyenzakalayo idenzini longovaju ngesikhiwa mase sitsho ngoba izenzi zakololiwe kathezi zikhuluma kanje namhlanje kungumhla ka-30 March 7-15 months ezigeleyo ngamasalary arrears.
Izisebenzi zikaloliwe zikhalala umsebenzi zifuna iholo lazo ezilokhu zingakaliphiwa kusukela ngomnyaka ophelileyo. Sokuqhamuke udlakela lokukhethana ngobuzwe e-East Rand kwele South Africa lapho izizalwane zakulelo lizwe ezigqekeze amavinkili ezakwamanye amazwe izolo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Amabandla aphikisayo sesole amazwi kamongameli Mugabe awukuthi abantu beZimbabwe basuthisekile kakhulu ngombuso wakhe njalo kabafuni asuke esihlalweni. Ebuzwa zintathelindaba izolo eseJapan ukuthi uzachiya nini isikhundla, Mugabe uthe kalaso isizathu sokwenza lokhu ngoba uZulu emthakazelela. Uqwayise njalo intatheli izindaba lezi ukuthi zingaya eZimbabwe zikhulume ngokuchiya kwakhe umbuso, uZulu engaziphoxa kakubi ngoba ufuna aqhubeke ebusa. Wengeze wathi uzancintisa kukhetho luka-2018 lapho ayabe esele minyaka yokuzalwa engamachumi ayisitshiyagalolunye lane i-94. Kodwa uthe uzakuya ngokuthi impilakahle yakhe iyabe iminjani. Okwamanje Mugabe uthi uziphilele kakuhle. Umsekeli wesikhulumeli sebandla le-People's Democratic Party, i-PDP, uMnumzana George Mkhwananzi, uthi Mugabe uyaziphuphela nxa esithi uZulu weZimbabwe uyamthanda.
Leli khehla lidlala ngabantu baseZimbabwe. Akekho ongakwazi ukuthi ukuba kwakhe sembusweni akusiyontambi yabantu. Akekho laphana ngenxa yokuthi uvotelwe. Ulaphana ngenxa yokuthi uyisigila mkhuba esisebenzise ubuqilo obuningi ukuthi kuthi noma eluzile azibone esephakathi embusweni kuthiwe uvotelwe. Ngezinye indlela ngisho ukuthi ulaphana ngenxa yobuqili be-rigging. Akekho laphana ngenxa yentando kaZulu. Lokhu akukhulu ukutshela abantu bangaphandle ufunde umuntu njengoba khohlisayo ngoba bengazo kwezakala ekhaya. Eqinisweni akusekho umuntu omfuna ngisho nakuzanu sebabona bademonstrate iparty dabukane phakathi. Akusekula muntu olesineke sokuthi aqhutshekwe ekhokhelwa nguzanu ngisho nakuzanu yona ngokwayo.
Libona esenelisa yini ukuncintisa ngempela ngo-2018?
Lo muntu usephelile nya uyambona noma kusemihlanganweni ulele ukhamisile, yabanye abantu bayaxoxa badikidiza indaba zelizwe yena ulele. Uma kusenzakala manje ukuthi akasabonisa ukuthi usaphilile ngempela njalo ungumuntu okulungele ukuthi angaphathisizwe, pho kuzokuba njani ngaleso sikhathi akhuluma ngaso kusasela iminyakana ethile? Uzobe sephele nya. Lokhu ukuthi atshela abantu ukuthi uzobe eqinile akulona futhi iqiniso ngoba siyambona manje ukuthi akaqinanga.
Alo ke ngumnumzana George Mkhwananzi, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-People's Democratic Party, i-PDP. Amazwi akhe agcizelelwe ngumsekeli wesikhulumeli se-MDCT, uNkosazana Thabita Khumalo.
Lokhu kukhulunywe ngumgabe sokuphume sobala ukuthi uvele kalala idea ukuthi abantu athi uyababusa ngobani, bafunani, bangaphi. Yena ubusa abantu abasekhanda lakhe, hhatshi abantu bakubabuleli lizwe ngoba abantu sebethwele nzima ngokudubeka
mhlawumbe ukusho ngoba utshona enqoba phela kukhetho makhumalo
akula khetho lapha anqoba khona uyaqila uyantshontsha ukhetho entungamile lawo nje nxa kungumnikazi wendlu lapha enhlala kuye amathuba ukuthi uhlale ukhiminyango maningi kakhulu edlula wami so umgabe uyantshontsha ngoba ama-systems wonke ayenza ukuthi kwenziwe ukhetho inqwi wabambileyo sithi thina kayekele ukuntshontsha ukhetho abone
uthi njalo uziphilele kuhle okwamanje njalo uzancintisa ngo-2018 nxa kungasabanga khona okunye okumphambanisileyo kwezempila kahle lapha lithi ningamazwi akhe
hayi wonke umuntu lapha esihamba emhlabeni akakho umuntu ofuna ukufa uBob Marley wathi khona abantu bonke bafuna ukuya ezulwini kodwa abafuna bayesaba ukufa kumele azithabise yena ngokwakhe kodwa okukhona ukuthi lelo langa efuna engafuni lizafika kuphela
lo ke ngunkosazana Thabita Khumalo umsekeli wesikhulumelise MDCT siphinde saxoxa lengcwethi yecubungula izombusazwe umnumzana Nkululeko Sibanda
kuzalo PF sikhuluma kunje nje kuyalwiswana akulalwa kujikelana inyoka ephilayo kubangwa umbuso wakhe kutshengisa ukuthi phela nakuzanu abantu sebekhangelele ukuthi mhlawumbe phela uPresident Mugabe sengaphumula ngaleyo ndlela ngibona ukuthi kungaba kuzima kakhulu njalo uPresident Mugabe ubekhangelele ukuthi njengoba ekhatshane khona lephethe emazweni angasuke ethusele abantu athi hayi wena umbuzo obuzayo lowu kawubuzwa kwele Zimbabwe iqiniso yilo lelo ukuthi njengoba sifuna ukuzwa kuzanu abanye abantu abelizwe lasezimbabwe jikelele ubungumbuzo asebewubuze kanenganengi ngakho mina ngibona kudanisa kakhulu ukuthi uPresident Mugabe uphindile njalo namhlanje wakhulumela phansi izifiso zikazulu wezimbabwe
uthi umgabe ukuncintisa kwakhe kukhetho luka-2018 kuza kuya ngokuthi uphile kuhle emzimbeni kumbe hatshi lokho kungaba kukhomba nawo ukuthi ngempela impila kahle kamgabe kayimanga kuhle njalo laye uyakwazi lokho uyazizwa
unanzelela uyakunanzelela uPresident Mugabe ukuthi ukukhula kuyinto phela engakwazi ukumgqibela ukuthini aqhubekele phambili ebusa kodwa ngithemba ukuthi yena uzilungiselele ukuthi angancintisi kukhetho luka-2018 ngibone ngani mina impendulo leyi uyiphenje ngoba nje buzo ngokuthi yena umbuzo sithi kathi wena ubone ngani usaphilile yini ukuthi walelokhu ubusa ngibone ngani nje yikho kwenze wathi hayi angali ukuthi ngingumuntu kodwa phela abantu bezimbabwe nxa belokhu bengifuna ngizabusa kuze kube nini lani ngibone ngani mina yikho lapho kweleqiniso likapresident ulokhu ezama ukwala ukuthi laye njengathi ungumuntu wenyama
alo ke ngumnumzana Nkululeko Sibanda ingcwethi yecubungula izombusazwe ubexoxa ecingweni lo ntungamili Nkomo westudio 7 ekwele Bhilidani izisebenzi zikaloliwe zikhalale umsebenzi wazo zifuna iholo ezilokhu zingakaliphiwa kusukela ngomnyaka ophelileyo. Izisebenzi lezi ziqale zakhalala umsebenzi eGweru izolo ukutshengisela lokhu kwasabalala kwaya endaweni ezibalisa koBulawayo eHarare laseMtare. Sixoxele siphathamandla senye yenhlanganiso emela izisebenzi zikaloliwe iZimbabwe Amalgamated Railwaymen Workers Union umnumzana Kamurai Moyo ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Sithi ngakhulu kule nto enjalo eyenzakalayo igenzini longovatu ngesikhiwa mase sitsho ngoba izenzi zakololiwe kathezi zikhuluma kanje namhlanje kungumhla ka-30 March sebene-15 manje ezigcweleyo ngama-salary arrears
manje khona kwenzakalani abantu bahle bakhalala umsebenzi kumbe abanye babuyele funi
bakhulumile izikhalazo zabo ngoba thina njenge-union njenge-leadership sekuzamile khonke kwezingene kiwo wonke ama-ofisini sesikhume labo-vice president sesikhume labo-minister sesikhume labo lokuzeni lama-MPs ama-parliament protocolo committee sesikhume labo bonke kodwa kukhanda kanyade akula-solution yikho-ke sesithi khona hhayi abantu bona banelungelo lokuthi khona nxa bengaholanga sokufanele bakhulume bona ukuthi azihonanga njalo zeke not be expected ukuthi khona babuye emsebenzini babe-productive bona ungabhadalwanga
lina njengenhlanganiso ezimele abasebenzi lithini kukhona elikubakhuthaza khona yini
hayi ithi lezi izisebenzi kakhulu nokuthi bafuna imali yabo ngoba ukusebenza kubane kuwe lokutsho ya usebenza kapha lakho kukhanya ukuthi la ungasebenza ma uzathi wena usebenza ungasebenzisa ukubhadala irenti lapho ohlala khona ungasebenzisa ukuthengela abantwana ilokuzeli ukudla ungasebenzisa ukuhambisa abantwana esikolo ungasebenzisa ukuya emsebenzini wena ngokwakho uthi uhamba ngenyawo ungahlanga shuwa bathi ungathi uyasebenza njani njalo kababe le plani bona njengemanagement ngoba umuntu uqatshwa ebe nerole yakhe kukampani irole yokusebenza ikusebenza irole yemanagement ikuplana ukuthi waplana izinto babona ukuthi khona isebenza ngokuthi ihodile zalapho ezihlala khona njenele ukuya emsebenzini Monday to Friday okuqondileyo la kungaseko khona lokho uthi uthi khona yona ileyo sofanikele isebenza ukuthi hayi ikampani leyo isivalile akuselanoliwe eZimbabwe bavali bagcambela emakhaya.
Umnumzana Kamrai Moyo isiphathamandla senye yenhlanganiso ezimela izisebenzi zikaloliwe eZimbabwe Amalgamated Railwaymen Workers Union ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekwaBulawayo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave laku shortwave 4930-12080 laku 15775 kilohertz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Uhulumende uyavuma ukuthi uhlangothi lwezomumo womkhathi olwe Meteorological Services Department ludlala indima enkulu ngakho ke kuqakathekile ukulutholisa imali lokuqatsha ingcwethi ezilolwazi lokuguqula kwomkhathi ukuze uqutshwe ngendlela yezinga laphezulu. Okuningi asikuzweni kuMavis Gama esethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokho kuvezwe ngumphathi ntambo wezokulondolozwa kwemvelo amanzi kanye lomumo womkhathi unkosikazi Opam Chinguri Kashiri esethula umbiko wakhe ekugqitshweni komhlangano wamalanga amabili eMiklis Hotel eHarare obuphathelane lezomkhathi ongenwe zingcwethi ezivele emazweni asemhlubulweni wangezansi kwezwekazi le-Africa owe-19th Southern Africa Regional Climate Outlook Forum SACOF 19.
This is an issue that I have committed myself to do, to engage.
Nizikinikela kulo lolu daba ukubonisana nomphathi ntambo wezemali ukuze lutholiswe leyo mali yokuthuthukisa lolu hlangothi lwezomumo womkhathi. Hatshi ukuba kukhangelwe lezo ndawo lapho imitshina yokuqhuba umsebenzi ivele ikhona kuphela. Kumele bathuthukiswe ukuze bethule imbiko evelela yizo zonke izigaba zelizwe.
Wengeza unkosikazi Mchinguri ethi kungalesi sizathu njalo uhulumende wakubona kufanele kulungiswe indlela ezingalandelwa zinhlangothi ezehlukeneyo kwezokulondolozwa kwemvelo umumo womkhathi kanye lokuguquka kwawo olwe National Climate Change Policy.
The climate change policy is ready and
ngizoyethula okusemthethweni kumaviki amabili azayo. Kukhona kumele sikulandele kuqala bese ngisiya ukwethula kuqula ledalela cabinet. Ngemva kwalokho ubeso lusiwa edalela parliament andubana lutholiswe uzulu ezigabeni zonke zelizwe.
Wamukelwe ngenjabulo enkulu lombiko zingcwethi ebezikulomhlangano okubalisa umnumzana Benjamin Gwenda ovele ekolijini leUniversity of Zimbabwe.
Kungaba njalo kuyabe sohamba kakuhle but ngesikhathi eziningi ikuthi imali iyabiswelakala so ngezinye izikhathi abantu bagijimela ukuyacitsha umlilo hatshi ukuthi senzeni uze umlilo ungaqali.
Ukwenda uthi kungaphumelela lokho okuthiwo nguhulumende kuzaphathisa kakhulu ekwehliseni indleko edalwa yikuthengela ilizwe ukudla lapho selibhekane lendlala ngenxa yokuguquka komkhathi.
So ukuthi thina sonke singabakwazi ukuthi umumo womkhathi uyasincedisa kanjani. Sebe sesikwanisa ukuthi izinto zethu sizenze kakuhle sikwazi ukuthi singakusebenza kanjani.
Lo mhlangano uqoqwe uhlangothi olubona ngezokukhulumisana phezu kwezomkhathi emazweni angezansi kwezwekazi le-Africa ye-Climate Services Center CSC ngosizo lwemali evelele enhlanganisweni ye-UNDP. Ungenwe zingcwethi ezisebenza zikunhlangothi ezehlukeneyo zamazwe awe-SADC ezivele emazweni abalisa i-Democratic Republic of Congo, Lesotho, Mauritius, Malawi, Angola, Swaziland, Zambia, Botswana, Namibia, kunye neZimbabwe. Ngimele Studio 7 ngise Harare ngingu Mavis Gama.
Sekuqhamuke udlakela lokukhethana ngobuzwe e-East Rand kwele South Africa i-xenophobia lapho izizalwane zakulelo lizwe ezigqekeze amavinkili ezakwamanye amazwe izolo. Udlakela lolu lubhahe lokitshini le-Katlehong njalo izizalwane zakwamanye amazwe zixotshwe izolo zayalala enkambeni yamapholisa. Ukufuthelana lokho kuqale ngeviki edluleyo ngemva kokudutshulwa kwesinye isizalwane seSouth Africa ngabantu bokuza. Amapholisa athi lanxa ukufuthelana kuqhubekela phambili lamhla bekulokuthula kulindawo. UNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lentatheli izindaba ezimeleyo ehlala eSouth Africa umxolisi Ncube ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Isikhathi esiningi vele ama-South Africans aloku kwenza lokuthi kungayenzakala kube lento nje encane esuka igoqele umuntu wangaphandle mebhiwe khona ukuxhophana kwabantu walapha lo wangaphandle basuka bona bakuse kwelinye izinga ngoba ngabantu abavele behleli bona bekhangelele ukuthi kumele kuliwe kwenzela ukuthi abantu abangaphandle kabaphume babuyele kibo. Kungakho kuyinto esivamile kakhulu ngoba uhulumende ukhanya engani laye uyehluleka ukuthi into leyi ahle ayiqede kube kani. So kungakho into ezinjengalezo yizinto lathi vele sesizijwayele singathi into esihlala sizijwayele ukuthi ziyenzakala. Kodwa-ke nxa ungumuntu la uyabe ufisa ukuthi udlamelo lungaze lwafika kuzinga lwalolo esesike salubona ngaphambilini ukuthi kugcina sokufisa abantu, ngizwile ukuthiwa mhlawumbe sokufe umuntu oyi-one, kodwa angabi nesiqiniseko sakho, kodwa sikhulekela ukuthi lungaze lwamemetheka kakhulu.
Ungathi izizalwane ze-South Africa eziningi yini ezingabathandiyo abavela kwamanye amazwe kumbe yizigebenga nje eziyabe zifuna ukubantshontshela?
Angingeke ngathi mina izizalwane zonke zakwele South Africa kumbe ngithi ngeziningi zakwele South Africa. Yebo, bakhona abantu abathile abakhambisana lezigebenga lezi, kodwa ikakhulu kwenziwa izigebenga ngokuthi ungathi uyananzelela kulo dlamuluke lwabakhona ngomnyaka ophelileyo. Bekungabantu abathile abebethathwa endaweni ethile besiya kwenza udlame ezindaweni ezehlukeneyo and besebele ndawo lapho abahlangana khona ethidi labakade behlangana khona, bathathwe zimoto bahambe bayeyenza udlakela kwenye indawo. La mapholisa athe sekunanzelele lokhu aqonda khona ethidi kulapho kwatholakala khona izinto ebezintshontshiwe eziningi kule ndaweni zonke.
Uyasho ukubana uhulumende weSouth Africa ukhanya esehluleka ukuqeda uhlupho lokucwasana ngobuzwe lolu, ungachasisa?
Inkulumende waseSouth Africa yena uvele uphethe abantu bakhe ngesandla esibuthakathaka, hathi ngalolu dlame kuphela, kukho konke. Uyokuthola ukuthi even lasemgwaqweni lapho abantu abamatekisi bangathi bona bacabanga ukuthi sokumele bazenzele santando, uthola beseza umathanda amapholisi eme eceleni ngoba ukuvele athinte umuntu nje amabandla aphikisayo asuke angenele athi wona sokufana nje lasekudaleni lapho kube kubusa khona amabhunu. So abantu balapha labo bayakwazi lokho ukuthi uhulumende ubaphethe ngani uyabancenga.
Lo-ke umxolisi Ncube intatheli zindaba yeZimbabwe ehlala kwele South Africa ubekhuluma ecingweni lo Ntungameli Nkomo Studio 7 ekhona le eSouth Africa. Emsakazweni weStudio 7 lamhla kuhlelo lwethu Studio 7 Live Talk sihlaziya amazwi kaMongameli Mugabe awukuthi abantu beZimbabwe yibo abangafuni ukuthi asuke embusweni. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Singakangena esigabeni esilandelayo othi ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umqondisi wohlangothi lwesikhwama sikahulumende welemelika uJack Lew uxwayisa ukuba ukusebenzisa izijeziso zenotho okwenziwa ngelemelika kwamanye amazwe njengendlela yokubamba ngamandla uhulumende walawo mazwe ukuthi aguqule indlela asebenza ngayo kumele kwenziwe ngonanzelelo ngoba kulakho ukuphazamisa intuthuko yenotho yelemelika. Inhlanganiso yabenkonzo Episcopal Conference of Zambia isikhuthaze amabandla ezombusazwe wonke kanye labancintisa bemelela omabandla ukhetho lokudinga umongameli ukuthi bathathe amanyathelo okuvimba uqhamuka kodlakela lozombusazwe ngesikhathi sokhetho olwenziwa lonyaka ngoNcwabakazi. Esigabeni lapho sixoxa khona lezi zalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanyamazwe lamhlanje uPraxedis Jeremiah weStudio 7 uxoxa lomnumzana Mandla Mkhwananzi yena ke osehlala esigabeni seIndiana ngapha kweMelika. UMkhwananzi yena weza eMelika engakathathi wafika wachata lonkosikazi wakhe uAngeline Mkhwananzi yena ke ongomhlophe. Kungqoqo uMkhwananzi ayenze lo Praxedis Jeremiah uchasisa ngokumanyanisa imuli yomkakhe yabamhlophe leyakhe abansundu.
Lokho into enzima kakhulu ikakhulu sikhangela umango okhona. Kodwa ikakhulu mina ngiyazama ukuthi ngibafundise lokho engilakho. Ngiyabafundisa abantwana ikakhulu abantwana bezalwa abahamba bafundisa bahlabelela ingoma zona zokuthi omama babehlabelela zona ukuthi lo nyoka yini mntanami ngikho zonke lezana nje ukuthi ukuthi ubabuya emsebenzini. So ukwenzela ukuthi baconnecte le lalapha abavela khona lanxa kwelo mango omude futhi namabizo abo ngabanika amabizo esiNdebele. So ngiyazama ukuthi ngibahlanganisele abantu bekhaya abangane lapha esisonke kwi-diaspora ku-community.
Ngobani amabizo abo?
Oqala ngoThemba, owesibili ngu-Ayanda, owesithathu ngunandi. Ngiyazama ukuthi ngibatshele ukuthi lanxa lapha beyi-minority ekhaya bangafica ukuthi amabizo abo ngamabizo ajayelekileyo.
Imuli yakonkosikazi yakwamukela njani?
Mina ngabe lenhlanhla ngoba imuli yankosikazi ayizange ibe le problem lami. Ubaba wankosikazi owasishiya kodwa sakwanisa ukuthi sivelane kakhulu. Lanxa ngathi ngisiya kibo ngaba yimi ngedwa umuntu omsundu. Abanye babevele bengazake babona umuntu omsundu. So ngaba lenhlanhla kakhulu mina ngaleyo nto.
Nxa usiya ekhaya bona abemuli yakomkhwananzi bayamukela yini umakoti?
Bayamamikela kakhulu. Bayamamikela ngezandla zonke.
Selamfundisa naye imkhuba yasekhaya?
Okunye siyafundisa mbida nambidana. Asikho konke ongakukwanisa kodwa siyazama lokho ongamfundisa khona. Ukubengelela konke nje into ezikhangelelwe ekhaya ukugqoka konke ngokunjalo. Akuthola unkosikazi wangithungela izembatho ngesintu, traditional izembatho. Ngiyo wakwantsukuthanda.
Ye ngazibona izembatho lezi, ngicela ungithumele impikitsha yangkhona ukuze sifake kuweb. Wathi lapho lichada ke izihlobo labangane lemuli bakwamukela kuhle.
Kwakungani kuyishock kodwa kukhanya ngokwanda kwesikhathi abantu abaningi sebakwamukela ama interracial family. Kwaze indawo still kodwa ngikhaya bonke bakwamukela inhlanhla engila labangani bami. So I'm happy there.
Lapho livakatsha lo nkosikazi akubi lodubo?
Hayi akubi lodubo, asizake sibe lodubo sibili. Hayi
ukupheka isitshwala ke uyakwazi?
Isitshwala isitshwala hayi ngoko asipheka kawani kodwa sasinga azange sibe
sisaba imbuzi. Ikuphi okunye akwaziyo ukupheka okwesintu?
Ya ngisamfundisa okunye ngokuya kwesikhathi. As a matter of fact kusasa ekuseni siye ekhaya. So kusasa ekuseni kunje zebe sisembegeni sisiye ekhaya. So uzabona okuningi imikhuba ezafike yenziwe khonale.
Yeah. So-ke
so, ngibuza ngiyasikhala serayi.
Uyaqala ukuya ekhaya?
Uyabeqala ukuhamba ya.
So uzafika yenza imkhuba yonke ikamalukazana lokugaxa
konke kuzabonakala khona.
Lo ke bekungumnumzana Mandla Mkhwananzi sizalane seZimbabwe esesihlala esigabeni seIndiana ngapha kweMelika. Namhlanje kuhlelo lwethu liphuma lendaba litshona lendaba sixoxa lo mnumzana Jebukani Nleya isakhamuzi seBambazi ePlumtree. Sixoxa ngodaba lokubana abantwana labazali besigaba seBulilima bathi bona kabasafuni ukufunda isiNdebele sebefuna ulimi lwabo olwesikhalanga. Okwakuqala ngiyakubingelela mnumzana.
Ngiyabonga Chris. Ninjani?
Kunjani khona ngapho eBambazi?
Hayi, right ilanga uphela.
Ya, umbuzo wami wakuqala ungasitshela ukuthi ubona njani udaba lolo esiluzwayo ukuthi abantwana bafundiswe isikhalanga kungafundiswa isiNdebele.
Ah, uthi ukufundisa isikhalanga kuright but nazi isiNdebele sibe khona kodwa kuloku primary level bembona ukuthi isikhalanga siright ukuthi abantu abebesazi ngoba sebekhanya ngani sebelahlupha labazali babo.
Siyabaphambanisa na isiNdebele?
Ah, kuyabaphambanisa, akubaphambanisa ngako but omunye nomunye umuntu fuze ule tribe yakhe fuze ebe yazi ukuthi ulimi lwakhe yiluphi, ulimi oliko olwakhe iluphi, but ma ngabe sefunda olungaso lwakhe uyagcina elahlekelwa ulimi lwakhe.
Bona abafundisayo isikhalanga esiqotho bazatholakala na?
Hayi, okwamanje mbona ukuthi bazoba khona ngaphandle kokuthi kulaba abantwana bazofundiswa yiba babelokhu bestarta kancane kancane beze bethole the right isikhalanga esiyiso ngoba laba abakhona vele asiyibo kahle bavela bafunda wrong language at primary level.
Manje kuyaphathisani kulokuthi bazifundele isiNdebele soqotho?
Konkwana kuyaphathisa ukuthi abantu i-generation le buya ingagcini ilahleka ezintweni eziyiso abazali bazo beyiso ngoba omunye nomunye enye nenye itribe lolimi layo lungafuzanga lucitshe uNkulunkulu wavela kudala kunjalo.
Kahle kahle ngokubona kwakho ubona ngani abangafundisa sona leso isikhalanga ngabantu ababe benjani njengoba siyabona ukuthi labo abayabe besiya isikolo bayabe beyafunda isikhalanga esingayisiso?
Kahle kahle ma ukuthi kufuna ukuthi kulungisele indawo ufuze kukhangelwe amateacher ayiwo aphuma esikhalangeni angeza lahla kakhulu alahla abantwana kakhulu ulimi lwawo ngoba babe labo belolwazi ngaso kancane. But kungathatha umuntu ongaso esikhalangeni ukuthi ufundise isikhalanga automatically angeza phuma isikhalanga isiyiso labantwana bayalahleka.
Ah, kuyezwakala ungavalelisa abalaleli.
Hayi, ngiyabonga kakhulu, ngiyavalisa abalaleli ukuthi at least besigqugquzela nje ukuthi ulimi lwesikhalanga lalo lube khona kulowa primary.
Lo-ke ngumnumzana Jebukani Nleya abesixoxa laye kuhlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba. Asidibaneni njalo ngeviki ezayo kuhlelo lunye. Singake ehlukani ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo kuhlelo lwalamhlanje. Amabandla aphikisayo asola amazwi kaMongameli Mgabe awukuthi abantu beZimbabwe basuthisekile ngombuso wakhe njalo kabafuni asuke esikhundleni. Izisebenzi zikaloliwe zikhalale umsebenzi zifuna iholo lazo ezilokhu zingakaliphiwa kusukela ngomnyaka odluleyo. Sokuqhamuke udlakela lokukhethana ngobuzwe izenophobia e-East Rand kwele South Africa lapho izizalane zakulelo lizwe eziqhekeze amavinkili ezakwamanye amazwe izolo. Siluqhiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisa igama lami nguChris Gande silichiya ke ku Studio 7 Live Talk lilale.